ndaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 14 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zemathebeleleni kobulawayo namuhla bekhulumisana ngombhuqazwe wegugurahundi. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isolwa ngabanye abathi kayisoze isebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labameli benhlanganiso zemathebeleleni ezizimeleyo namuhla wobulawayo bekhulumisana ngendaba ezihlupha uZulu wemathebeleleni ezigoqela udaba lombhuqazwe wegugurahundi. Umnangagwa ufike kobulawayo izolo njalo uzahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo laba abaphansi komanyano abawubiza ngokuthi Mathebeleland Collective Estate House. Umanyano weMathebeleland Collective lo usanda dabuka phakathi. Ezinye inhlanganiso ziphume kuwo zisithi injongo yawo kaziyiboni. Umnangagwa uke wahlangana labantu laba njalo nyakenye kobulawayo. Ugwalo oluhlela okuzakhulunywa emhlanganweni wanamuhla olubonwe yi-Studio 7 luveza ukuthi inhlanganiso lezi ziza kwethulela umnangagwa lokho ezithi kuvunyelwene nguZulu weMathebeleland phezu kokuthi kumele luphathwe njani udaba lwegugurahundi. Kodwa abanye bathi akula kukhulumisana okuke kwenziwa zinhlanganiso lezi loZulu weMathebeleland phezu kwalolu daba. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isisolwe ngabanye abathi kayisoze iluqede loludubo ngoba amakhuphoni la elakho ukutholakala esethengiswa emkambo wensitha. Lanxa ingatholakali impupho, uhulumende ukhweze intengo yayo kuliviki ngemva kokuhlaba umkhosi kwabayicholayo. Besithi nxa beyithengisa nge-$50 i-10 kg akula nzuzo abayitholayo. Ngolwesithathu uhulumende wazise ukuthi uzasungula uhlelo lokupha abantu amakhuphoni kusiya ngenani labo ngomuzi. Kodwa abanye bathi kabalathemba lokuthi lokhu kuzaletha inguquko. Omunye wabo yingcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ungabona uhulumende, the whole government, esenza ukuthi uyabuya lama ideas ukuthi abantu banike amakhuphoni bebathenga amakhuphoni ukuthi bethenge impupho. Bekwazi abantu bona labo sebehlulekile ngoba akusoze basebenza. Asiyonto yakuqala yona leyi. Uzananzela ukuthi ngesikhathi sabomgazi nabogono kwakwamalento ezakuthiwa ngamabhakhosi wama-shopside thengisa nge-forex kuphela, but into zala ziloko zishoda njalo. So ngibona ngani nje imizamo yokuthi uhulumende ebengani utshela abantu ukuthi le nto ayenzayo but kungela nto ayenzayo, kwaze iqiniso yokuthi umumbi wona lo abathi bawu-subsidizile kumbe uchiphile bawuthatha bona labo abantu abakhonekthedi beyodingisa kuble market sizwa kuthiwa omunye umumbi udingiswa i-5 Zambia khona. So amboni ukuthi ikhuphoni izanceda ngaphi ngoba i-problem i-corruption. Umumbu uyadayivethwa uyodengiswa ngentengo ephezulu ku-black market, and unless and until inkinga yona leyo ibe addressed impuphu zakhona ishoda.
Kodwa uhulumende yena uthi njengoba kusiba labantu abathenga impuphu yonale ngemali phansi base bengena emkambo wensitha bathengise ngemali ethe xaxa, yikho okubangele ukuthi kube le ndaba yamakhuphoni le. Awuboni na kungaqeda khona lokhu okwenziwa ngabantu?
Iproblem yokuthi uhulumende ukuthi enye impuphu kwezinye izitolo iyabidengiswa asithi nge-150 bond, bese kuthiwa kule inye ejibileyo edengiswa nge-40 bond. Vele the moment iprice yempuphu isehlukana kangako kuzawuba nenkinga, because omunye umuntu uzahambe eyithenga nge-40 bond eyithengise ngeprice ephezulu. So kwehlulani ukuthi abantu bona labo still bethatha amakhuphoni ona lawa beyadengisa ku-black market, because umuntu odiverta impuphu eyihambisa black market aso umuntu oyithengayo, ngumuntu oyigayayo, ngumuntu olayo ngokuningi bayo. So iproblem ngama-millers, iproblem yibona labo abasupply umumbu, yibo abadayivethayo. Umuntu othengayo angathenga umumbu impuphu zibe zingayi. So vele the problem yi-supplier ngokwayo.
Manje wena ubona ungani ngalesi sikhathi sokusilela kwempuphu uhulumende kuyini kade ngakwenza?
I mean, in a normal country, the government is going to be able into the poop. Into the business, yes, but the problem is that like, the government is going to be able control everything. Or when the poop is short of the year. Or when the poop is going to be able to lie, it's going to be able to lie, it's going to be able to lie. So, the government is going to be able to do the business. I mean, just 6 months ago, in Zimbabwe, 3 months ago, the poop was one of the cheapest things. But the government akasho ukuthi akula muntu ovunyelwe ukuthi ebe lelo mumbu ngaphandle kwakhe, akasho akula muntu omele import. So ama-statutory instruments ena la atshona efakwa ngohulumende about umumbu lempuphu yiko kwenza izinto short. So I think government should just leave into zokuthi they control every sector of the economy, because they can't even manage that.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasakhulayo bezanu PF bathi kabasoze baye emhlanganweni wokukhuluma ngenkohlakalo oqoqwa ngabanye babo abaxotshwe ezikhundleni ngeviki edluleyo. Abathi uGodfrey Senengamu lo Louis Matutu. Ngokufanayo abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labo bathi kabasoze baphatheke. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni wenkokheli yabatsha kuZANU PF lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini aweZANU PF. Umgcini sihlalo ehlangothini lwabasakhulayo laba esigabeni seMathebeleleni North uThamu Kanyoni ulandisa kabanzi ngesinqumo sabo somhlangano oqoqwe ukwenziwa mhlaka 14 lo-21 Nhlolanja.
Asoze siye thina ngoba labana vele sebengabantu abasuspendiwe emhlanganweni. So kwakathi thina asilabudlelwano labo, bazayenza umhlangano bebe labantu ababalandelayo. Thina abethu ama-youth abezanu PF, we are going to tell them ukuthi bengayi emhlanganweni enjalo ngoba bayafika ngale bedliswa into ezingayisizo besuke sebelahleka.
Abatsha laba bathi lanxa bevumelana lodaba lokuvezwa kwendaba zenkohlakalo, uNyoni uthi baphambana labanye babo uThenengamu lo Mathuthu kundlela okumele isetshenziswe.
I-corruption isibulele ilizwe liqiniso lelo, but umuntu ngaye sebona ukuthi kulomuntu o-corrupt ngahambe engatsheni ezizwe ezabekwa nguhulumende onguye okhokhelwa ngubaba uMnangagwa, njalo ebe ngumuntu oba lobufakazi ukuthi umuntu lowo ngibone esenza i-corruption uyenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Kodwa uma iqala le ndaba yokuthi kumanyanwe ekulwiseni inkohlakalo, osewamiswa umsebenzi uGodfrey Senengamu uthi kulusizi osekutshiwo ngabanye bakhe emabandleni awezanu PF le-MDC.
The fight against corruption cannot be partisan and will never be fought.
Yokulwisana le nkohlakalo ingake yalwiswa ngaphansi kwamabandla ezombusazwe, kungakho abe-MDC balelungele lokubona ukuthi amalunga abo akazi kulo mkhosi esiwenza ngaphansi njengezizalwane ngesifanayo kwabezanu PF. Asikubamba abantu ngamandla abamabandla ukuthi bakhuthaze amalunga abo ukuza phatheka kulezi nhlelo esifuna kuziqhuba ezokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo.
Initiating to fight corruption.
Unobhala jikelele kuhlangothi lwabatsha ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa ngezizathu.
Njengebandla le-Movement for Democratic Change sakhipha ke uhlelo lwethu ukubana sizakulwa njani lezantsi siyaphambili. Ku number 3 MP zethu ezinhlanu yimpi against i-corruption. Ngakho ke i-movement for democratic change ikakhulu ku-youth assembly sesile minyaka sikhuluma ngendaba ke yokutshontshwa kwezimali.
Usiziba uthi nxa ezimisele uhulumende wezanu ukulwisana lenkohlakalo makuqale khona kunkokheli yaphezulu.
Asikhulumi kubani uTagwirei, uBilly Rottenberg, labo bonke ke abatshontsha izimali elizweni. So thina silwisana labantu bonke ke abatshontshayo, whether ungwe MDC, ungwe ZANU PF, nxa utshontsha utshontsha ilifa labatsha.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi bavumelene ukuba baphatheke kumikhankaso yokudinga usekelo kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Abebandla le-MDC bona besithi kabasafuni kusetshenziswa ukulwa impi zomdeni njengalokho kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo ezidabuka emathebeleland zithi ziphakathi kokuqoqela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla zokugqoka imali kanye lokudla. Iningi labantu ebhinga ikakhulu eNsungwale lilahlekelwe izimpahla njalo abanye babikwa belokhe ebehlezi entabeni la kwezinye indawo eziphezulu. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC yamathebelele North uMnumzana Jabulani Hadebe uchazisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Esikutholayo ukuthi izulu lohlele ngakaphele njalo imigwaqo eminingi isibhidlizwe lizulu othi vele akusahambeki. Ngikhuluma so abantwana abayehlekile ukuhamba esikolo iviki yena le esiyingenileyo njalo ubunzima ukhanya ngani kuyaqhubekela kufika phambili. Inkingo lezo zamagetsi lazo zibule kakhulu okuthi khona even nomakhala ekhukhwini sokunzima ukuthi umsebenzise. Communication yangkhona vele hayi sokunzima. Njalo uhulumende wakithi ukhanya ngani ulobandlulule ngenxa yokuthi lokhu kusenzakala eMashonaland. Wagijima kakhulu ngesiqubu sibona befaka lama-tent namasofa be-adressa abantu ngoduko osoluvele khona. But khathesi kwenzakele kwelakithi la eMathebeleland ungani ukhohliwe uhulumende wakhona.
Nxa usithi imigwaqo ibhidlikile yiphi kakhulu imigwaqo leyi?
Kulomgwaqo osuka eManjolo siya esiyabuwa. Yiyo umgwaqo omkhulu osetshenziswa ngabantu abaningi ebhinga. Umgwaqo wangkhona hhayi usugebhekile vele awusahambeki. So kunemigelo nemifula eminye ekuma emgwaqweni yalo imifula yade ivele ingekho.
Bakhona yini asebehlengiwe kumbe bayemukela impahla ngokudla
ngezoqo? Akula ncedo osolutholakele but thina sesikhangelele njengabantu bemathebhele bumbe esingakubiza ngokuthi ngama-platforms okuthi abantu abalesifiso sokuncedisa bangaphosela noma yini, ungaba yimpahla zokugqoka, kungaba yingubo, kungaba yikudla kumbe even imali engaphathisa sesilama EcoCash account esiwafakileyo ukuthi abantu bengaphosela imali lezindawo lapho abantu abangahamba bayichiya khona impahla.
Lokhu likwenze njengebandla kumbe umphakathi wonke nje?
Sikwenza njengenhlangothi ezijeneyo, sikwenza njengebandla, siphinde njalo sikwenze njengabantu abayizizalwane zeZimbabwe. Ninje ngikhuluma baningi abebandla abangifonelayo ngibatshela ukuthi nxa kungokwebandla bengathiye emahofisini awo ebandla ayesewange besebulawayo. Bento sokusiza kwabanye laba abangekho kwezombangazo labo sile ndlela esincedisana ngazo ukuthi okwabo bangakuthiya ngaphi, sikwenze ukuthi siphathise abantu bakithi.
Kodwa ngoba nasebethembisile ukuthi ngempelo lwabo uncedo luyeza.
Ngikhuluma so kulabantu abaningi abangifonela, abanye ngabase-South Africa labo sebecreatile abo ama-platform. Imali ngikhuluma sesiraise about 4,000 RTGS kumbe 4,000 EcoCash. Kulabanye abangifoneleyo abase-United Kingdom labo sebevulile njalo enye i-platform. Nabanye bakhona njalo asebengifonelile abavela kwele America.
Udaba lolu luphatha ngokuphuthuma yini nxa kuyikuthi abantu lokhu behlezi
luphatha ngokuphuthuma? Ngikhuluma so kule mpahla eziningi esezingenile emahofisini ethwa ebandla kobulawayo nasewange. Ngikhuluma so nge-Saturday yena le ebuyayo sizagijima siye khona ngale ebhinga ukuthi khona lokho uvele sikukhona uhle uqalise ukuncedisa abantu.
Sikhuluma nje abantu bahlezi ngapi badlani?
Bahlezi endaweni ezingani ziphezulu eziyizo ezingasekwanga kakhulu ngalawo manzi. Ukuthi badlani bayancedisana ngakhonokho okuyikho osokusele. Indawo eziphezulu ngibalula indawo ezokuthi khona nxa kuyukuthi kusesigabeni kube le ndawo ngaba licaca kungaba yintaba babe sezintabeni. Vele khona izulu leli libuye ngobuningi kakhulu okutho ukuthi vele ekuqaleni lihle laphambanisa izindawo eziningi. Abantu bebengafinyeleli especially i-DA's office ne-Civil Protection Unit bebengaboni indawo ukuthi yiziphi eseziaffectiwe. But zonke indawo ngokuningi kwaza-affectwa at the same time.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yamaNdebeleni. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izulu eline kakhulu ngolwesithathu ezansi yamaNdebeleni lidubule idamu lefakanye esigabeni sesilima emangwe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo mantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yazabona ekhaya elihleli zonbekayo VOA abasakazi bayo abaludumo. Siyabonga khona ngapho eMelika ngaliphilile thina sibona indlala. Izulu yebo linile kodwa yeyi kwatsha ekuqalizeni bakithi indlala indlala yodwa. Sidinga usizo sike sihle bedle abantu bakithi. Yimi ungwenya ngilapha eDaluka. Ngiyabonga ehlelweni bakithi qhubekani phambili ngomsebenzi omuhle. Sikhulumela thina ezingenandlebe sisizwa ukuvela kwabanye abasebenza abantu abakhuluma abantu iqiniso likhona. Siyabonga bengingenkinga yefoni bakithi njelani khonapho foni iwadinjalela phansi ngelithanda lonke philani bo iwadi yami wonke edaluka ngiyayibingelela aphile abantu abalaleli ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Angithi manje ngabakithi abasemanzini akukhulunywa kufakwa emhlabeni wonke kodwa kwathi kufa abantu bemashona lendi le begcwele emanzini kwafaka umhlaba wonke ukuthi begijinywe besizwe ugijima ama-aeroplane besiyasiza abantu bemashona lendi. Khona manje ngabakithi akusukunyelwa phezulu kuyavalwa. Ngiyabona ngiyathemba nakwe-SABC laku-ZBC akuvezwa khona lokhu kodwa ngabakithi abafayo manje akuvezwa ngoba kufa amaNdebele. Ukwabona mina kakho ngikhuluma ngakho kuzocela uncedo khona lapho ukuthi ke sizwe abantu abadubekile emanzini le phansi le lutho ngenxa yokuthi sithina senziwa abantu thina. Ingakho sikhalela ukuthi kuhlukanise ilizwe thina.
Kasakazi be-Studio 7 linjani 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 lophahla lokukhuluma phansi khona endaweni yaseBotswana e-Aburoni khonale entenda ukupawula ngomnangagwalo. Kanti vele umnangagwa ngicabanga ukuzwa uyacabangela nje abantu beZimbabwe nje ukuthi yena ma esedle esuta labogawuli labojwenga kati esekwezile impuphu ukuthi abantu beZimbabwe esinye isikhathi baphila njani. Yena nxa ephile esidle mnandi ngathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu beZimbabwe baphila lokhu ebarobha abantu beZimbabwe banika itishu yabo ibhondi elithi imali nebarobha kuphele etatius. Athi lo mdala mina ngazi ukuthi ucabanga njani yazi hawu mdala lokho alamcabango straight ngisho asizedlula umgabe mani umgabe wayekhona ukuthi kwesinye isikhathi umkhono ngasebona ukuthi umkhono uyaphansi wayekhona ukuthi umkhono kwesinye isikhathi awucabange lo mdala ucabangela isisu sakhe kuphela labantu abakhe kanti sinxa izakhweza impuphu ukuthi abantu beZimbabwe baphile njani khona kuyindlala enkaba. Unkulunkulu ngazi ngabe uyathatha lo mdala lo mani hayi sesidingiwe ngayithi.
Salibonani ku Studio 7 njalo basakazi bami. Ngithanda ukubonga le thuba litshela nikeza lona namhlanje njalo. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngokuzala ngizala lapha enkaya eGoli. Into nje enzama ukuyisondeza kakhulu kubafowethu nakubo bonke nje abafowethu ukuthi yazi ukuthi kule nto esibangazayo ukuthi nakhu manje izinto ezenzakalayo zihlakala ezenzakalayo elizweni ngamali. Abantu manje bafika izulu kuyabathatha lapha ebhinga ngathi ngezinye indlela bagcwalela ngifula, bagcwala amanzi, agcwala yonke indawo, athatha izindlu, uthatha impahla zabantu. Ibe senye isibuzo ukuthi ngathi i-government yona ngwayo izehlukele ngala mali, ithi ayinamali yona njengoba imali zezihlala ezindlini zabo. Ungakusela mali phela ebhenki, imali zezihlala ezindlini lakubo siphathele imali ezizo ezimele ziphilise abantu. Nakhu yehluleka ukuthi amasosha kuthiwa yehluleka ukuthi esiza abantu, kusizakala bona abayingcosana, bona abakwaze khona iningi liyehluleka. Ibe sembiya futhi ngisondeza ukuthi nakhu nezibhedlela kuthiwa kunamitha kunani. Ube usucabanga ukuthi umuntu ohluphekile gula ngomkhuhlane welaphekayo so kumele kuthwalelwe ngaphandle kwelizwe, maye ngalasihlobo sakhe singaphandle kunzima, sesiseleshwa ngaphandle kwalabona abakugovernment basuke lapha beyelatshwa ngaphandle kwamazwe. Akukho ibe senye isibuzo ukuthi kambe seselelizwe kumbe sevele lapho thina sesiphila khona ilizwe lethu igovernment yethu sekungayena le esiphila khona ngaphandle kwamazwe, kuzowa ilizwe linjani kambe lithembele ngaphandle? Kanti abazibona ukuthi balesihlazo nje bayasiyangisa beyi-government njengayo indawo. Azi size ubuhlungu ngale government le esibusayo le. Uthiwa doors open, ngazi ukuthi iminyango evulekileyo ngeyokufa kumbe ngeyokuphila.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inengi litshengisele emaofisini ekhomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi izolo lisithi kumele amalunga alikhomishini achiye umsebenzi. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe we State of the Nation Address izolo isikhathi ekade emele aqale ngaso sesedlule ngemva kokuvinjwa ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-EFF. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr usole umongameli Donald Trump izolo esithi uphazamisa umsebenzi wakhe ngokuba ekhuluma emphakathini njalo engenela kundaba eziphathelane lamacala athethwayo kanye lokulondolozwa komthetho. Amazwi kapha alandela akaTrump awokusola abatshutshisi abacele inkantolo ukuthi yethese umngane wakhe umnumzana Roger Stone isigwebo sokupika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa leli tshumi ngemva kokumfumana elamacala athize. Umnumzana Pa utshele umsakazo we-ABC ukuthi ukungenela kukaTrump endabeni ezinje kusuke kumfake esimeni esibi njalo kuphazamise umsebenzi wakhe. Ngokwakuqala ukuthi uBa aphumele egcikeni echothoza umongameli Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika umnumzana Muzoba Nzincube.
UBill Barr ufele pressure njengegqwetha elikhulu ukuthi khona laye alandele umthetho. Into ekhona lapha yikuthi amagqwetha asebenza engaphansi kwakhe uBarr nxa esetshiya umsebenzi ngoba afuna ukuthi alandele umthetho. and i-administration le ka-Trump ifuna ukuthi ibapreshe bona ukuthi bengalandeli umthetho. So nxa abangaphansi kwakhe sebetshiya umsebenzi laye njengegqwetha elikhulu ugcina esiba le pressure yokuthi vele alandele umthetho. Yikho sokungani sokuxatshana kathesi lo Trump, ngoba vele at the end of the day umthetho kumele ukuthi ulandele. Ngobani phela abazathetha amacala nxa amagqwetha akhe esetshiya umsebenzi? Yiyo inkinga esikhona lapha Mr. Nkomo, ngoba eqinisweni nxa sokumele kulandele umthetho uzabona ukuthi kuzaba lokuxabana kakhulu between yena umongameli uTrump lo Attorney General.
Ukuthi sokulokuxabana phakathi kwababili laba kumbebe kuyisehlakalo esisodwa nje kuphela.
Phela mnumzana Nkomo, uyabona ukuthi kuqalisa ngesahlakalo senesi esisodwa ukuthi umuntu laye abantu beze begcine bembona ukuthi hayi sezicabangela akasacatshangelwa nguTrump. Uyabona yinto esikhona kathesi, ngoba uyabona uBarr phela vele ngumuntu lwana owayephomba ukudonswa nje vele ephomba ukukhuluma izinto eziziyelale, you know, into ezi very unconstitutional nje vele ephomba ukuvumelana nje izinto zikaTrump. Abaningi ababefuna ukuthi khona uTrump ayefuna ukuthi khona benze izinto ngaphandle komthetho, yikho phela basuka bonke ku-administration yakhe. So at the end of the day njengegqwetha elikhulu uBarr laye uyabona kumele ukuthi alandele umthetho. Khangela into uyakhumbula ukuthi uComey laye wasuka uyabo ngendaba zenezi zokuthi umuntu wayefuna ukuthi leli gqwetha elikhulu efose ukuthi enze izinto ezingaphandle komthetho. Uyabona, so at the end of the day babe kukhangele phela amanye amagqwetha ukuthi how ndoda safunda sonke wena kathi usenzani, futhengisa into ye-dictatorship le phela into yakithi le Zimbabwe esiyibonayo thina ezana uPF. Uyabona ukuthi upresident uyakwazi ukuthi aphume ukuthethe yapho kunje ndini lati bithi abude kujeri. Uyabona
abaningi abayabe bethe bachothoza umongameli Trump siyazi ukubana uvame ukuphindisela abachothoze abathethise abahlambaze abalengise babe inhlekisa. Singabona ekwenza lokho yini kuBill Barr?
Phela injwayelo kathi bangaki vele anti bonke bengavele bekhulume against yena uTrump sekuyikuxatshana kwakhona. Phela vele ingxatshana yakhona bonke iqalisa njalo, ixatshana njalo phela bonke abasukayo basuka vele sokuxatshana. Ngubani owasuka elokho engumngane lo Trump? UBolton now the other day laphana ngendaba ye-impeachment anti nguyikati la esethengisa owenguyu-advisor manje oseceleni kwakhe manje. Uyabona kuyajikelwana ndoda, nxa sokuthengiswana kuyathengiswana.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ngiyakuthanda nguRobby Malinga ehamba lentombe ntala uCarrie Khumalo. Sishayela lina balaleli isithandani, sishayela umuntu wonke ngosuku lwalamhlanje usuku lweValentine's Day, sithi Happy Valentine kini lonke. Ukuziphetha kezo suku usikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kobulawayo namuhla bekhulumisana ngokuhlupha uZulu emaNdebeleni okugoqela udaba lwegugu rawundi. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Okwamilaniswa kuphelile kuliviki hasibeni sonke ngolwesibili. Olivalelisayo, Montungamili Nkomo.